uhlupho kube ukuthi uZuma wayakha ubungane kakhulu lamagupta's ayiwo abekade sesenza intando yabo besona endaweni eziningi bethembe ukuthi ngoba balokuvikeleka kokuthi balobungane obusegcekeni balobungane obuqinileyo lomongameli welizwe. Yiyo into eyonele kakhulu uZuma leyana. Kodwa ngangibuyele emuva ngisithi ekukhononeni kukaZuma into akhuluma ngayo ekhonona ukuthi ususwe ngendlela engaqondile ukuthi uhlupho esake salubona uZuma ngisho ekuqaleni ngaphambilini kokuthi angene embusweni. UZuma uThabo Mbeki wayengafuni ukuthi uZuma angene lapha esikhundleni. Kuyenxa yokuthi kwakukhona bekhangela bebona ukuthi ngabe faka umuntu ongumZulu ukuthi aphathe umbuso eSouth Africa. Kuyona kusenza ukuthi bandlondlobalisa abantu abosendo lwakwaZulu ukuthi babonakale njengabantu abayiba sebelohlonze luphezulu. Abantu beSouth Africa ikakhulu abesiXhoseni bakhangela abantu besiZulu njengabantu abangafundanga njalo njengabantu abangela ndlela eziqotho ezokuthi bengabe lobukhokheli obuqondileyo noma ubukhokheli obukhaliphileyo. Ye amagupta's amonele kakhulu kodwa laphana kulezinto eziningi esihlanganisela indaba leyo kaZuma ukuthi azafuqwe ukuthi akhitshwe esikhundleni.
Njengoba sokulomongameli omutsha uBabu Ramaphosa, singabona yini uhulumende wakhe mhlawumbe eguqula indlela aphatha ngayo izizalwane zaseZimbabwe ezise South Africa kanye lobudlelwano balelo lizwe mhlawumbe lele Zimbabwe?
Okwakathesi babunkobo ngibona ingathi ubudlelwane baseZimbabwe lohulumende waseSouth Africa nxa kusaphethe i-ANC njalo nxa kusaphethe abantu abafana labo-Cyril Ramaphosa abantu abadala labantu abafana labo-Tokus Hwalela abanye labo abadala abayibo ababa-involved kakhulu ku-struggle esasikhona laphana eSouth Africa ngibona ingathi akusoze kube lo tshintsho olukhulu. Kodwa labo kuzoba lo tshintsho olukhulu khona nxa kungaqaliswa ukuphatha intsha njalo nxa sokuphatha elinye iqembu elingaso-ANC ngendlela esesikubone ngakhona laba abanye ODA labo ESF besenza ngakhona bebopha abantu beZimbabwe ngenani eliphezulu kakhulu ngenxa yokuthi sekwatshintsha amaphathi bamadolobha thize okufana labo Johannesburg sekwatshintsha abaphathi labo Pretoria sekwatshintsha abaphathi. Lokhuyana yilapho esibona khona umzekelo esithi intsha leyi yilapho ezoba lehlupho khona. Kodwa i-ANC isaselalo ibond yena leyana esiyaziyo yokudala ukuthi bayazi ukuthi impi abayilwayo bathi beyilwa eSouth Africa yayile backbone eqinileyo ababeyithola ebantwini baseZimbabwe.